soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uJonga Kandemiri obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani zulukandaba ulamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu umhlazi ku 12 zibandlela 2024 ngu Chris Gande endameni zethu lamhlanje. Udaba olwethulelwe umthethwandaba womhlaba ngele South Africa elethe samlando wombhuqazwe ele Israel buthethwe izolo ehekwele Netherlands.
Even kule embargo umvimbela wezikhali oweUN ukuthi uhulumende weapartheid wase South Africa angathengiseli izikhali, bukhona ubufakazi bokuthi iState of Israel yayilakho ukunikeza izikhali uhulumende weapartheid wase South Africa.
Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu eHuman Rights Watch ithi eZimbabwe yilo elikhokhela kuluhlu lwamazwe ayephula ilungelo loluntu.
Ngibona ngazani uhulumende lo khona lo, to be honest, ngibona ngazani yena ngokwakhe ubengcono kulokho kwakusenziwa ngesikhathi umgabe sesekhona.
Uzulu welokithi lephumula South kobulawayo usele ekhuza umhlola ngemva kokutholakala kwenyawo zomuntu ziphakathi kwephepha leplastic duzane lesikolo seGood Hope Secondary School.
Hey, uyabona umoya oseGood ukhanya vele lelo demoni selisivakatshele ngapha kobulawayo ukuthi vele abantu abasayesabi ukufa komuntu olukubulala umuntu.
Abalimi sebekhuthazwe ukuthi balime kanye lokuhlanyela ngokuphangisa kulandela ukuphuza kwezulu lonyaka. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Udaba olwethulelwe umthethwandaba weInternational Court of Justice ngele South Africa elethe samlando wombhuqazwe ele Israel beluthethwa izolo eHague kwele Netherlands. Iqula le South Africa elisemthethwandaba lo likhokhelwa ngumphathi ntambo wezemithetho umnomzana Ronald Lamola. Ele Israel lithi lihlasela ele Palestine liphindisela ukuhlaselwa elakwenziwa ngamabutho eHamas awangena kwele Israel nyakenye abulala abantu abedlula amakhulu ayisithupha kwathunjwa abangamakhulu amathathu. Kodwa ele South Africa lithi ukubulala mahlayana abantu bakwele Palestine abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 23,357 osekwenziwe ngele Israel kwephula isivumelwano sokuvimba umbhuqazwe esasayinwa ngamazwe omhlaba ngomnyaka ka-1948 agoqela ele Israel. Ele Israel lona likhangelelwe ukupha ubufakazi bokuzivikela kulolu daba lamuhla. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Jethro Mpofu.
Okokuqala, iState of Israel yayilobudlelwano obukhulu le-apartheid state yase-South Africa. Even kule embargo umvimbela wezikhali oweUN ukuthi uhulumende we-apartheid wase-South Africa angathengiseli izikhali, bukhona ubufakazi bokuthi iState of Israel yayilakho ukunikeza izikhali uhulumende we-apartheid wase-South Africa. Ngakho uhulumende wase-South Africa wakathesi uyakukhumbula konke lokho, uyakwazi ukuthi iState of Israel yayilobudlelwano le-South African state e-apartheid. Ngokunye ukukhona lokhuya. Nokwesibili, iPalestine, inhlanganiso zayo ezihlukeneyo eziningi zazilobudlelwano obuningi, zilobudlelwano obuningi lohulumende labantu base-South Africa. Bekulokuvakatsho okuningi kade kusenziwa ngabo Desmond Tutu besiye Palestine, lama-Palestinians besize South Africa. The Palestinian Liberation Organization ibilobuhlobo lohulumende wase-South Africa, le-ANC. Le liberation movement ya kuleli lamanye amazwe e-Africa. Ngakho akumangalisi ukubona uhulumende wase-South Africa ephakamela iPalestine esiya kumthethwandaba womhlaba. Kwenzakala i-history, imbali, kubuye kwenzakalele politics. I-South Africa la iyafuna ukuthi ime ngenyawo ezimbili emhlabeni, kuthiwe i-South Africa ithe. Like labona laphana ukuhlukunyezwa kwe-South Africa ihlukunyezwa yi-America ngobudlelwano bayo le-Russia le-China. uthola ukuthi la eSouth Africa sithola ithuba lokuthi hey lani sesilixhophe emehlweni njoba lani belisixhophe emehlweni indaba lelobudlelwano lababulali indaba lelobudlelwano labantu abenza kanje abenza ama crimes against humanity la konke yakho ngakho kwenzakala umthetho ukufinde kwenzakala le politics kuhlangene laphana ngokubona kwami
siyabona ukubana elemelika liyakhonona ngokwenzwe ngele South Africa singabona yini ele South Africa uhulumende kumbe ezinye iziphathamandla zifakelwa izijeziso zenotho ama sanctions
kunzima kakhulu ngoba kulokho kwePalestine iSouth Africa imi phezu kweqiniso esithi ngesilungu yi-moral high ground kuzoba nzima ukuthi okwele America lijezise iSouth Africa lijezisela ukuya ku-International Court of Justice ngobana ungahluza kahle uhlaziye udaba lwakhona uzothola ukuthi iSouth Africa imi ku-higher moral ground imi leqiniso imi labantu abahlukunyeziweyo ngakho i-America la izaba lamahloni okuphumela egcekeni ilwe le South Africa ibanga lokhu ingadinga isinye isizathu sokulwa ngaphandle kwalesi njalo okunye kumele sikuzwisise ukuthi nga iSouth Africa ihambisa iIsrael emthethwandaba womhlaba ivele ihambisa iAmerica ngoba iIsrael ekwenzayo militarily ngezikhali ekwenzayo ngenkulumo ekwenzayo nje konke okwenzakalayo jikelele ePalestine ikwenza ngezibusiso langokusekelwa yiMelika wonke umuntu onakekela ipolitics yomhlaba uyakwazi ukuthi iIsrael ngomdlwane nje we America. I-America yiyona ekhuthuzelayo, yiyona egqugquzelayo, yiyona ekhuthazayo ukuthi yenze lokho ekwenzayo. Ngakho-ke singathi South Africa ithole intunja yokuthi ithi ku-America uyabona ukuthi ungcwele kangakanani, uyabona izenzo zakho ukuthi zimbi kangakanani. I-South Africa nje i-America ingazonda yenzeni kodwa izobulawa ngamahloni ukuthi itholakale isandla sayo silegazi ePalestine.
Hello ke ngumnumzana Jethro Mpofu ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le studio 7 ese South Africa. Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-Human Rights Watch ithi eZimbabwe yilo elikhokhela kuluhlu lwamazwe ayephula ilungelo loluntu kumazwe alikhulu abecutshungulwa. Linhlanganiso yethule umbiko wayo omnyaka ka-2023 lapho eyakhangela khona obuye kusenzakala izehlakalo ezamazwe alikhulu. Umbiko lo uthi ilungelo lephulwa kwabezindaba labaphikisana lohulumende. Sixoxe lolwela lowalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra umnumzana Maxim Kandla. Saqala ukumbuza ukuthi uhulumende okhona kwamanje uyephula na ilungelo likaZulu okwedlula ukamnumzana Robert Mugabe na?
Ya indaba le bayithi ngesilungu i-human rights kumbe amalungelo abantu kumbe ngesishoneni bathi kodzeredzewane ngibona ngazani uhulumende lokhona lowo to be honest speaking right deep from my heart ngibona ngazani yena ngokwakhe ubengcono kule lokho kwakusenziwa ngesikhathi uMgabe sesekhona kumbe singathi first republic njengoba le i-second republic kulobungcono ngezizathu ezithi ngikhangela mina ama-properties ezibra kwayenziwa ama-committees ukuthi kabakhangele ngodaba lolu then the report back kuye njalo khona ngale lenhlanganisweni yakhe kumbe ku-cabinet yakhe ngikhangele njalo i-issue yegugurawundi uyiphakamisa wayibeka laphana wayibeka laphana uhulumende lowu khathesi sisezinduneni ngenhlelo zangikhona
lona udaba lokhetho oluhlala luthiwa impumela yakhona iyaphikiswa ayisiyo eyabevumelana labo bonke ababe bengene kukhetho kuthiwa ngabe Human Rights Watch udaba lokhetho yilo olunye oluba imbangela yodlakela locuku lokwephulwa kwelungelo loluntu uyavumelana lakho yini lokho
udaba lokhetho nxa kukhethwa ama-councillors kukhethwa ama-MP kukhethwa bona upresident abakhethayo bona nxa bethe bona kulungile lokhu ababe bekufakile angiboni ukuthi umuntu ongaphandle angasola kukho nxa sisiya ekhethweni kungaba lodlakelwa laphana lalaphayana okunye thina siyabe singela ubufakazi lakho sikhuluma ngilapha mina ngikobulawayo eziqintini zemathebheleleni zonke ngikhangela ngohlelo lwe-peace building enhlanganisweni engiyabe ngikuyo kasi sengisihlangane lodlakelo yebo kambe bangaba bekhona babe behamba bethusela laphana lalaphayana kwenziwa zinhlanganiso zonke nje eziyabe zithe zaphuma zagijima zawenza khona lokhu ngaphandle nje kwamanye ama-political parties njengezaphu kanisengizwe vele ngokuthi kuyayethusela abantu kumbe yaba lodlakelwa laphana kumbe yona izaphu kayinzenge ngizwe ifake amaripoti yokuthi khona bahlukumeziwe. So kuya ngokuthi khona i-approach bona abantu abahlanganayo bona ku-ground bona bodwa abayibo ababe bekhankasa babonana njani baphendulana njani. I think kona lokhuyana kudinga ukuthi wona amabandla abe ephathekile ekhethweni behlale phansi bebe le peace building committee ekhangela nxa zonke nxa kusiba lama reports anjalo bebona ukuthi bona bangamisa njani njengama political parties kungakaze kwami umetheka kwafika emapoliseni bebonisana lokhuyana kuzadala ukuthi ama candidates labo bonke lamaphathi wona lawo oyabethe waphumelela bantu bebambana izandla ngobana kade beyabe bekhankase kuhle emkhankasweni yabo. Singabe sikuzwela mayibhi mhlawumbe kwelikhatshana kwamanye ama-province kungabe kusenzakala khona lokho kodwa kakula mngameli welizwe kumbe ugovernment at government level ongaphume emegcekeni laphana ethena hhayi akuthaywa abantu.
Lo ke ngumnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra. Uzulu welokithi lephumula South kobulawayo usele khuza umhlola ngemva kokutholakala kwenyawo zomuntu ziphakathi kwephepha leplastic duzane lesikolo seGood Hope Secondary School. Amapolisa etshele iphephandaba lobulembo lezim live ukuba akwaziwa ukuba inyawo lezi ngezikabani kodwa ngezomuntu ogqoka izicathulo ezingu size 6 kumbe 7. Ngokunjalo bathi abangaba lolwazi lokuthi lo muntu ngubani lokuthi wabulawa ngubani kumele bawachayele ucingo kunombolo ezithi 0292603266 kumbe bathinte ipolisa eliphenyalo ludaba ku 0775503357. Izehlakalo zokubulawa kwabantu mahlayana zibikwa zisanda kobulawayo. Nyakenye kubulewe abantu abalikhulu elilamachumi ayisithupha 160. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele ukansila ka Ward 9 kobulawayo umnumzana Donaldson Mabutho.
Asikay into iyadadika mfowethu Nkomo. Into sibili esukubenza abantu nxa zizibike njalo iphuma ikakhulu phakathi kwezigaba zonke zona lezethu esikhokhelayo kobulawayo. Nje sinje sosicela njalo aphila ke kuzakhamizi ezinhle ezilephupula ukuthi zizame ukuthi zisincedise ngoba abantu kulezi nsuku sebelokuganga kulama-rituals kulento eziningi ezenziwayo ngabaphathi ke abantu. So isicelo ke singaba sisicela phakathi kwamthakazi phakathi kwezigozi ezinhlele zakhamizi ezinhle zakobulawayo ezephumula ukuthi nxa kungaba lo muntu nje ongasincedisaale njengokuthi kuchallenge uvuka uphosethe izandla ebhede lamapholisa or kumaletabo kuma-suggestion box awepholisi kungasincedisa kakhulu ukuthi sikwanise-ke ukuthi sibone ukuthi yikwini okwenzakala njalo ukuthi abantu abangaba baganga bayenza le into ehlukumeza kanjalo-ke belethwe phambi komthetho wandaba.
Ukhona sesike sabona ezinye njalo izehlakalo zokubulawa nje kwabantu mahlayana kudotshe izidumbu lapha lalapha yako obulawayo kansela. Kungaba kusenzakalani kulezi nsuku kobulawayo? So kungumhlambe kazelusile yini?
Uyabona umoya osegoli ukhanya vele lelo demoni sesivakatshele ngapha kobulawayo ukuthi vele abantu abasayesabi ukufa komuntu olukubulala umuntu kuyinto kakhulu edanisayo kuyinto ke enzelayo phakathi kwesigodi senkosi sikamthwakazi. Into ke engiyibona kakhulu esibangela amakhesi anjalo ukuthi abantu sebedinga ke ukunotha ngendlela ezingaqondanga abanye ke izona sezizigebenga-ke ezitane zidinga-ke imali or impahla ezicade kulezinye ngabo ma-cellphone
amakhabe kukhwini ukuthi bethathe bethengisa. Into le ibona kakhulu ke ilethwa ludubo kakhulu phakathi kwelizwe lethu lona leli kakhulu phakathi kwesigodlo sethu. Abantu abaningi nje abasela i-source of yakhe i-source of income and abantu abasesali ukuthi bebambaza into ezizila even ukubulala umuntu ukuthi umthe not or ukuthi zithole lokho-ke akutholayo. Ibube libona lezulu lokunakwana alisali ngendlela because laba abaphansi sibili abanikazi besigodlo sona sibili akubajabulisi. Na umuntu nje impilo yomuntu ngiphonga ukuthabalala kanjalo nje.
Kuyini ongakuxwayisa abantu bakobulawayo?
Into ke sabe sizama ukusigcine nje phakathi kwamthokazi omuhle ubulawayo omuhle ukuthi hayi bakwakithi. Impilo yomuntu izigugu iqakathekile njalo uNkulunkulu edala umuntu wakudala ngomfanekiso wakhe. Ukuthi abantu kokuqala kumele sesabe inkosi. Ungazisabi wena, sabe inkosi eyadala umuntu.
Lo-ke ngumnumzana Donaldson Mabutho, ukhansila ka-Ward 9 kobulawayo, ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo we-Studio 7. Abalimi sebekhuthazwe ukuthi balime kanye lokuhlanyela ngokuphangisa kulandela ukuphuza ukunakwezulu lonyaka. Uhlangothi lukahulumende olubona ngomumo omkhathi olwe-Meteorological Services Department lwazise ukuthi izulu elinayo kulezi nsuku likhangelelwe ukuthi lizakuna lilinenge elizweni lonke okweviki yonke. Ngenxa yokuphuza ukuna kwezulu lokhu, abalimi sebekhuthazwe njalo ukuthi bahlanyele izilimo kumbe inhlanyelo ephangisa ukuvuthwa. Abafuyayo sebekhuthazwe njalo ukuthi balime ukudla kwezifuyo njengoba amadlelo ekhangelelwe ukuthi azaphangisa ukuphela. Udabo kaNcube weStudio 7 uxoxe lomqondisi wohlangothi lukahulumende oluphathisa abalimi olwe-Agritech seMathebelele North, umnumzana Dumisani Nyoni.
Khathesi sesisalelwe lithuba elifitshane kakhulu ukuthi silime sivuthise. So izulu nxa libuya ekuhlangeleni siyabe sikhangela izilimo ezinjengenduba zesintu bezidlala omaqhuta esesukuthi yi-traditional peas okanye sathi ukuze sikhaw peas lidala. Singahlangela i-sugar beans, singahlangela imbambayila, singagxumeka imbambayila, singahlangela le-sunflower. Yikho engingathi kwesinye isikhathi kuyavutha nesikhathi esifitshane xa liqhubekile lisina izulu.
Izulu elinayo leli liqakatheke kanganani kubalimi khathesi?
Otherwise izulu khathesi selifunela ukuthi limilise nokukhulisa lokhu ekade sesizele sesikulimile sakuhlanyela. Sibhangezele njalo ukuthi izulu liyabe lizasincedisa ukuthi lesi silimo esesiyiphakeme abalimi nxa lithe lana bafaka i-fertilizer yokuzalisa esithi i-top dressing. And then kakhulukazi izulu silifunela amanzi, silifunela amadlelo ngoba imfula kayikagelezi okuya ngathi. So indawo ziyazibe lamachibi xa sikhangele endaweni zabotsholotsho ngapha kube lamachibi abe khona agcina amanzi izifuyo zinathe khona kuze kuyefika kubojulayi kuphosa kungena ku-August kusiya ngokuthi izulu liqine nini kuna. So izulu lokho esilifuna kakhulu. Iningi labalimi izakhamuzi emakhaya izimbathi emadolobheni kade sisho kuphilwa namanzi amabhoho.
Sikhangela-ke abalimi abafuya izifuyo ezijiyeneyo ngalesi sikhathi belima ikuyini abangakulima kumbe abangakuhlanyela ukwenzela ukuthi baphathise izifuyo zabo nxa amadlelo engaphanyisa ukuphela njengoba izulu liphuze ukuna njalo likhangelelwe ukuthi lizaphanyisa ukuphela laphana.
Abalimi abangakuhlanyela kathesi ikudla kwezifuyo okunjeabo velvet bean, otaniyempu, olapulapu nokunye nje utshani benkomo abanga kulima emafusini, abanga kulima kulamasimabo alalukayo. Sisenzele ukuthi isimo sesikusika, siyikomise, sikugcinele ukuphi izifuyo zethu ebuthiya nganga sokuqalisa ukwehla ukutholakala kwamadlelo.
Lo-ke ngumnumzana Dumisani Nyoni, umqondisi wohlangothi lukahulumende oluphathisa abalimi olwe-Agritech seMatabeleland North, ubexoxa ecingweni loTabo Kancube weStudio 7 ekoBulawayo. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono wenu elisithumele nge-WhatsApp.
Hello, Studio 7, Studio 7, kama yam kumele Ndlovu Sibongiswa impaniswe iSt Luke's. Athi njengoba lo kuthiwa nguChabango lokhu efaka abantu abavotelwa, kathi uChabango vele yena uyini? Ake lingitshelemi ukuthi uyini uChabango khonapo. Ake lingichasele ukuthi uChabango uyini ku-Trip C. Kutho ukuthi phela uChamisa la uyakwazi ukudlelwa ngabantu lokhu.
Sanibona Studio 7. Sabonga basakazi Studio 7. Sibonga laphana kwe-SABC laphana ngokuxoshela abantu aba-tribalist lapha. Sicela ukuthi baxoshwe permanent, bangabe sasebenzela umsakazi umabona kude wezwe. Besihlambalaza inkosi yethu kabuhlungu kanje. Kwamanye amazwe lokhu ngakwenza uyakufela lo. Ngichwane nengwenya lokhulumayo. Intimando madonseli kwambolunye mazimbili zifuze khabonina. Ngibonge basakazi bami lapho e-studio 7.
Studio 7, siyalibingelela. Sicela lathi bayithi sike singene, sike sizwe emoyeni imbono yethu. Khona manje kule ndaba yokuthi amadamu yaralele ayagcwala, ayaphuphuma, kodwa uma ubheka ngapha ehlangothini lakithi emandebeleni sikhala ngesomiso esikhulu esingakaze sihlangane laso. Lokho akusethusi ngoba angithi kwathathwa ilitshe lete sasiyacela kilo komanyangwa le izulu balibhidliza balisa kibo le. So bayithi laba bantu angazi ukuthi kahle kahle bazazi bazilukeni namakhwapha. Ningabi mude kulokho, ngiyabonga. Abasihlonipha abafundi kusihlonipha. Bengafuni ukuthi konke nje okuhle okungapha esiNdebeleni bakusekiwe khona le Mashonaland. Ngiyabonga.
Studio 7, sibonga izindaba esethu yazora. Indaba le ibhebhethekiswa abantu basemashonaland nekusithi inkosi lobhe kodwa yathengisa ilizwe. Akuyona iqiniso lindaba. Inkosi lobhe yalithengisa nelizwe ngoba inkosi lobhe yalwa kakhulu lamakhiwa laphana egada laphana makuthi ayisifa undiwa yalithengisa nelizwe. Banxa yathengisa ilizwe phela wayezalwela namakhiwa nethengisa ilizwe, wayezakulwa njani namakhiwa. Njalo uma inkosi lobhe yathengisa ilizwe, wathengisa ilizwe lesemathepeni kathengisa ilizwe lesemashonaland. So bona kubahlupha ngani? Kahle kubahlupha ngani? Ngoba bona ibabaya lamakhiwa besuka khona lemashonaland bezothengisa ilizwe lasemathepeni bezohlasela inkosi lobhe namna sebezojika sebesifa inkosi lobhe yathengisa ilizwe yalithengisa nini? Umuntu wathengisa ilizwe umkhokho wabo umbuya nehanda kwazothi umkhulu wabo Robert Mugabe wathengisa ilizwe futhi ethengisa izipa yabula abantu kugrawundi esisebenzisana namakhiwa. Sezojikela mkanje besithi ye inkosi lobhe yathengisa ilizwe. Siyaxoxa ukuthi sihlonipha basemashonaland. Ngizalibiza ngokuzwe benu ukuthi baso basemashonaland ngoba yini elikukhulumayo lokho. Ye iMRP right ithi kuqunywe lapha sihluka labantu labo abantu besichuluza lendlela basifulela igugu round kanti selokho bechuluza inkosi yethu lobhe ngule sekho kuhlonitsha abantu abantu bathi mathibaleni manje. Siyabonga.
Livuka njani mthwakazi. Siyabonga. Indaba elisilethela zwo kube sokusiba lodaba lolu olwe-ZBC lolu lukhulunywa ngamantombazana laba bathi lobhe ngule wathengisa ilizwe ngejukela. Akula ndaba imfundiso vele abayifundiswayo. Ungazi uye ngaphi into yabo abayikhulumayo abakufundiswayo, but sifuna ukukhuluma iqiniso. Bani kuthiwa kuyenziwa idibhethi ngaba bantu bakhe behlale phansi ukukhulunywa ngoba umbuso kalobhe ngule wachithwa yibo bona abantu bempumalanga besifeleni behamba lamakhiwa egadade laphana i-isti yonke ikhona lasematopo ikhona i-isti yakhona. So bona sebezama ukuzigeza ukuthi bezenze ngathi ngabantu abaklini vele balomhawu laba bantu including i-isti yezipra ama-records akhona bathatha baqamba amanga ngawo kathesi. So vele kakumangalisi inzondo le abantu bangajhona bezihlupha ngabantu labo ikubona bazibenza le gugrawundi vele into zabo vele baphila ngakhona ku babusa ngamanga baphila ngamanga.
Sakazi we-Studio 7 injani? Thina siphilile nathi. Sibonge ukubonga ukwamukela emsakazweni. Ngisakaza Studio 7 kanye labalaleli, mina ngigcinekile kakhulu moya ngalaba bantu laba abathethisa inkosi uLebhungula bethu wathengisa ilizwe. Kanti abantu besishoneni vele bazobahlonipha nini abantu besiNdebele? Bazobahlonipha nini? Phela le nto le abayenzayo idala ingxabano kithi thina abantu besiNdebele. Vele asisoke sabathanda abantu besishoneni abayenza kakhona, abasihloniphi, abazama ukusihlonipha. Le mfundisi yabo le abayitholayo le abafundisana imfundiso embi, abazame ukusihlonipha. Ngiyabonga.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Siyacela balaleli lisithumezele imlayezo engaphansi kwe 2 minutes.
Elamelizali lamabutho angafika amakhulu ayisithiyagalolunye eSyria lazinkulungwane ezimbili namakhulu amahlanu e-Iraq njengabanye abaphakathi kwemizamo yokunqoba iqembu lamalwecatsha ele-ISIS. Ukunyanga ezedluleyo, amabutho eMelika ahlaselwe ngabalwayo besekela i-Iran besebenzisa izikhali ezigoqela indizamchina zama-drones lama-rockets okubangele ukuthi kulimale abeMelika. Elamelika lihlezi ligcizelela ukuthi lizaphindisela ukuhlasela lokhu ngesalo isikhathi langokuthanda kwalo. Kungakafiki kumhla ka-4 kuyonale inyanga kazibandlela, elamelika beliqophe indawo ezibalisa lapho okuqeqetshwa khona abalwayo lalapho okugcinwa khona izikhali ezisetshenziswa ngabe-Iran ezabangela ukuthi abambalwa belimale. Mhla ka-4 kuyonale inyanga, elamelika liguqule indlela elilwa ngayo eyokuvikela amabutho ngesikhathi isikhulumeli sesigodlo sezomvikela eMelika isePentagon, uMnumzana Patrick Ryder etshele intatheli izindaba ukuthi mhla ka-4 kuyonale inyanga ngehola lechumi lambili ebusuku ngesikhathi se-Iran, amabutho eMelika athatha inyathelo elifaneleyo ngomnumzana Mashtaq Jawad Kazim al-Jawari owazakala ngokuthi ngu-Abu Taqwa owayekhokhela iqembu le-Barakat al-Mujaba. UMnumzana Taqwa wayephatheke ekuqoqeni inhlelo zokuhlasela abeMelika. Inyathelo leli elathathwa eMelika labulala elinye njalo ilunga le-Harakat al-Nujabal. Njalo kubalulekile ukuthi kwakuyikuhlasela lokuzivikela lapho okungabulalwanga abantu makhaza kumbe izakhiwo. UMnumzana Ryder uqhubeke wathi amabutho eMelika ase-Iraq lapho anxuswe nguhulumende walelo lizwe ukuthi aphathise ngokuqeqesha langokuxwayisa ngendlela zokunqoba i-ISIS lokuthi elemelika liqhubeke likhulumisana le-Baghdad ngokuthi amabutho eMelika angavikeleka njani. Ugcizelele ingozi engalethwa yi-ISIS kusasa lamanje kulandela ukuvuma kwaleli qembu ukuthi yilo elahlasela ilizwe le-Iran. Wathi lizakhumbula ukuthi kuseminyakeni elichumi edluleyo ngehlobo elizayo lapho i-ISIS eyayiseduze le-Baghdad esasungula khona imizamo yokuyilwisa isithumbe indawo eziningi ze-Syria le-Iraq. Ngakho ofuna ukubona i-ISIS iphenduka, ukutsho uMnumzana Ryder. Uqhubeke wathi ngakho kufanele sigxile ekunqobeni i-ISIS, asisoze sithikaze ukuvikela amabutho ethu nxa esengozini. Elemelika alidingi ukulwisana le-Iran, asidingi ingxabano lamaqembu alwayo, kodwa asisoze sigoqe izandla sivume ukuthi amabutho ethu ethuselwe singathathi amanyathelo okuwavikela, kugqiba uMnumzana Ryder.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika lusifikisa emaphethelweni ohlelo, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba. Udaba olwethulelwe umthethwandaba womhlaba ngele-South Africa elethesa umlando wombhuqazwe ele-Israel beluthethwa izolo eHague kwele-Netherlands. Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-Human Rights Watch ithi eleZimbabwe yilo elikhokhela kuluhlu lwamazwe ayephula ilungelo loluntu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisa ngelifisela impela sonto elithukela igama lami nguChris Gande.